amadalela esobona efakiwe kubulawayo laseHarare babunkomo ukuthi alwe noma alungisise indaba zenkohlakalo, ngibona ngathi into okwakufanele ukuthi ngabe kudala yenzakala. Ngoba nxa sikhangela indaba zokungathembeki noma izinto ze-corruption elizweni lakithi, ngezinye zezinto ezenza ukuthi ilizwe lakithi liguqe ngamadoda. Kodwa-ke kakhulu nxa sixoxa labanye amadoda sisho ukuthi inhlanzi ezinkulu eziyizo ezidinga amatemba yizo ezihleli zizihambela, ezihamba ngaphandle emgoqweni, ezihamba ngemoto ezinhle, ezihamba ngezinto ezinhle abangabotshwayo. Kodwa imithethondaba le nxa ukuthi bayenze njalo into ze-corruption lezi, ngabe lokho besa-ene ukuthi badinge amatemba besekela omandevu abayibo abaginya konke, kuzabe kukuthi izinto lezi zizosebenza. Kodwa nabe ngathi beyifakile le nto le bayiqale khona ngale phezulu imbazo yemithetho isebenza ukuthi wonke umuntu abone ukuthi kusobala ukuthi uhulumende uzimisele. So yinto esiyifisayo, ngoba nxa kungaphela indaba yenkohlakalo ilizwe lakithi selingabe lendlela yokuthi liqhubekele phambili masinyane, njalo liqhubekele phambili nganjelani. Kodwa nxa indaba zenkohlakalo zingalungiswanga noma kungaze kuyenzukeni ilizwe lelana, indaba ye-corruption yinto esiyangela kakhulu ebantwini bakithi. So ukuthi ziphume laphana kufuna mpela ukuthi uhulumende njengakholalo kwakwenzileyo kube yinto azinikele yona, kodwa kungabi yinto yokuthi kwenzela ukuthi akhankasele njengoba sekusiya ekhethweni lwama-elections, kubonakale sengathi kukhona izinto azenzayo kukanti khona kungelanto abenzayo.
Njengokutsho kwakho Dube, ingqungquthela esikhathini esiningi kazibotshwa zikhona kuhulumende, baningi abantu abanakanelwa ukuthi benza imisebenzi yenkohlakalo kuhulumende kaMnangagwa. Kodwa esikubonileyo ekubotshweni kwabantu abake baba kuhulumende ukuthi bekubotshwa labo abaphikisana loMnangagwa ekade bekuqembu leZANU-PF G40. Kungenziwa njani ukuze imithethwandaba le, umkhankaso wokulwisana lenkohlakalo, ungathathi hlangothi eZimbabwe?
Into yokuqala umphakathi labo bafanele behlukanise khona babukoba, kufanele ukuthi bahlukanise indaba yokuthi ipolitiki ezombusazwe, kufanele ukuthi bahlukanise ezombusazwe, bahlukanise le ndlela izinto ezifanele zenziwe ngazo ezomthetho sisekelo welizwe. Umthetho awufanelanga, nxa sikhangela umthetho wamakhothi awufanele ukukhangela ukuthi umuntu owonileyo ngwaliphi iqembu noma ngwaliphi iqembu, kodwa umuntu nxa elecala noma usesekumnangagwa esasi likamnangagwa noma ngowe-G40 akabotshe depending ukuthi icala lakhe linezisekelo ezingakanani ezenza ukuthi icala lakhe likhanye ubuqotho balo.
Ubona abenza imisebenzi yenkohlakalo, ubona ukusungulwa kwale mithethwandaba kubethusa yini bechiyana lo mkhuba wabo lo?
Abantu abethukayo kathesi kulesi sikhathi ngabantu abazaziyo ukuthi abekho eqenjini elikhokhelwe nguMnangagwa, kodwa abantu abazaziyo ukuthi mhlawumbe bangaphansi kukaMnangagwa njengabanye esibakhangeleyo engazoze baqambe ngamabizo kathesi, kodwa engaziyo ukuthi iZimbabwe yonke njengoba ngikhuluma bayabazi abantu abasesiqenjini kaMnangagwa kathesi abayibo abahlezi esitulweni duze layo uMnangagwa, kodwa abalamacala amakhulu abatshontshe izimali eziningi elizweni lakithi kodwa abangenzwa lutho. Abantu abafana labobana yibo abazakhontinya lokhu besenza ukudelela bengelandawo lokuthi kwenzakalani, ngoba bathola besesele immunity lani ukuthi vele bahleli duze lomongameli.